Inkokheli yebandla leZANU-PF yaphika ukuthi kulenkulumo ezenziwayo phakathi kwamabandla wonke ezombusazwe loba nje amacele amabili awe-MDC ekuveza sobala ukuthi baxoxisana ngokuchiyeneyo. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo uthi akula nkulumo ezinjalo.
There's no such thing.
Akula nto enjalo, lamabandla lawa amanye okukhulunywa ngawo athi akula nto enjalo. Lami nje njengesikhulumeli sebandla leZANU-PF ngiyakulandula konke lokho. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Obedigudu uthi kuyaxoxiswana lebandla leZANU-PF ngokulungisa imithetho okumele ihambelane lesisekelo sombuso welizwe likhangelane lokhetho. Lokhu kugcizelelwe nguProfessor Walshman Ncube, umkhokeli welinye icele leMDC, othi inkulumo lezi kayisizo zokubumba uhulumende womanyano.
Leqiniso ukuthi ke khonokho okukhulunywa njalo thiwa kule nkulumo zokuthi kube lo manyano lomunye uhulumende wokubambana namanga aluhlaza.
Uthi kungeke kwenzakale ukuthi kube lomunye uhulumende womanyano eZimbabwe okuqela ibandla lakhe.
Sake saba lo hulumende wona lo kumanyana waphela injongo yawo singakayiqedi sokuthethiswana abanye begijimela ukuthi siye ekhethweni isikhathi sekhetho singakafiki. Uyabe uyisiphukuphuku lamhlanje ungafuni ukuthi ukhangwe ukuthi ubuyele futhi entweni enjalo ezakuthi inceda abanye abantu ukuthi kubuyelwe futhi emuva nxa sebebona ingazani amandla abo asemanengi. Ngokubona kwami thina kayisizosiphukuphuka ukuthi singabuyela entweni enjalo.
Isikhulumeli njalo se-People's Democratic Party umnumzana George Mkhwananzi uthi ibandla lakhe akumelanga lijiwe phandle kwenkulumo lezi.
Ngizothanda ukwazi ukuthi iZANU-PF bakhethe njani labo siyazi ukuthi ilizwe lakithi liphakathi kwengxaki edinga ukuxazululwa. Ukuxoxisana kuqondile kodwa kumele kuvulwe kuze kube nabanye nabo abazobamba iqhaza.
Ingcweti kwezombusazwe ezigoqela umnumzana Dumisani Nkomo zithi kumele inkulumo lezi zikhangelane lokuvuselela umnotho welizwe hathi ukubusa ilizwe kuphela.
Nxa kuyindaba yokuthi bedinyane njalo mbona ke bongaqondanga. Ngokuqakathekileyo ukuthi at least kube nendlela yokulungisa i-economy yeZimbabwe ngoba wonke umuntu kanisi usedubeka.
UZulu usedladlazela ngokuzwa ngenkulumo lezi kulandela uhulumende womanyano waphela ngomnyaka ka-2013 kulandela ukhetho oluqhutshwe ngalowo mnyaka eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, nginguGibbs Dube.